Siyadana thina esisungule layo umhlangano weMDC ngo-99. Yiwo amaqhawe esizwe esithi ngesikhiwa unsung heroes. Yibo abaqalisa ukukhuluma ngamalungelo abasebenzi esebenzela iRhodesia Railways yaba iZimbabwe National Railway. Yikho ke bathe labafowethu, labafowabo oGibson Sibanda, labo Fletcher Dulini, labo Morgan Tsvangirai, labo Mathibenga Lucia, lama trade unionists amanengi omdzingerere abanye sebashona. Bakubona kufanele ukuthi izisebenzi zinanzwe. Umuyi former president uRobert Mugabe wasebaphingqobe ukuthi liyasihlupha lina bantu be-trade union ZCTU. Likhuluma kakhulu ngamalungelo ezisebenzi labantu jikelele. Kungani lingafomi iphathi yenu sihlangane enkundleni ye-politics? Ngalokho amajahala ayesebenza lo-Isa Mdlongwa baqunga isibindi bakhankasa ilizwe besenza amaforum e-ZCTU indawo yonke eZimbabwe bayibhuqa baze bavumelana ukuthi akufonywe ibandla okuthiwa i-Movement for Democratic Change. NgesiNdebele sithi intaba idilikile. Kungabe leli lizwe bayawazi ukuthi amaqhawe adeclare izenzo zomuntu, hatshi i-political party noma i-politibro. Namhla ubaba lo osekhothamile ngabe li-national hero.
Ungathi kuyini kahle kahle abantu abangakufunda kumbe abangasala bekuphethe ngembali yakhe?
Iqhawe leli lisitshiyele isifundo sokuthi abantu abasebenze bengakhethi abanye ngemhlobo esingathi inkethi abatshabi mberesizini. Abantu bonke ngamaZimbabweans, abantwana besizwe. Umdlongo akaqalisanga ipolitics ngo-1999. Wayelilunga le-UNDP lale-ZAPU kwaze kwafika u-1980 waseqinisa kakhulu eze-trade unionism. Siyabonga Mahlabezulu ukukhala lathi.